Udubo lokuswelakala kwamaphedzi izigciwo lezi ezabomama nxa ngabe besesikhathini lukhulu kakhulu phakathi kwelizwe. Ungakhulume njengabomama basedolobheni kumbe abasemakhaya kuphela, awukhulumi ngabantwana abasedolobheni, amankazana asedolobheni kuphela, ukhuluma ngalawo asekhaya. Nxa ngabe ukhangela ngendlela intengo yangkhona engakhona, kwenza kube nzima vele ukuthi bafinyelele kubeni lazo lezo zinto ezidingakalayo. Bagcine sebesebenzisa ama-newspaper, besebenzisa ama-tissue, besebenzisa izinto leziyana eziyingozi kakhulu ezibafaka ekuthini bagcine bethola izifo ngandlela thile. Abantwana bona laba besikolo bagcine besebenzisa ama-tissue, basebenzisa amabhuku esikolo, basebenzisa ama-exercise ezibhuku esikolo ukuzama ukugcika ngesikhathi leso besesikhathini. Bakuswele futhi lakhona lokho, bagcine belova esikolo okwezinsuku zona lezo esesikhathini. Kanti-ke kuyacaca futhi emhlabeni kukhulunywa njalo nje ukuthi nxa ngabe umntwana oyinkazana engafundanga ilizwe kaliphumeleli.
Abiza malini amaphedzi?
Intengo yakhona inkulu kakhulu kusiya ngokuthi ungaphi. Isukela nje kulokho esingathi thina $3.50 la amanye abantu abathi ngachiphileyo avelela kakhulu kwelaseChina. Ayaqansa aze afike khona lokho $10 usedolobheni. Nxa usufike ekhaya ke kuyabe sekudula kakhulu okwedlula lokho. Asingakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngobuyanga edolobheni, sikhuluma ngobuyanga ekhaya, sikhuluma ngobuyanga izweni leZimbabwe, sikhuluma ngobuyanga bomntwana oyinkazana lomama esithi thina phecelezi yi-gendered poverty. Ubuyanga bakhona bande kakhulu kubomama namankazana, yibo bona labo ukuthi abadingakala ukuthi babe lazo lezo ziciko njalo nje, babe lawo lawo maphedzi njalo nje, bengelayo leyo mali. Iyadula kakhulu imali edingakalayo, inengi kakhulu ukuthi bazibenelise ukuthi bathenge lezo zinto. Yikho kokugcina sekubafaka engozini enkulu ekuhambeni kwabo ekuphileni kwabo, kube lusizo olukhulu phakathi kwelizwe. Ngakho ke yikho sikhuthaza uhulumende ukuthi kenze kube lula ukuthi atholakale lula lamaphedzi.